Thina njengebandla le-MDCA eqothelwa ngubaba u-Advocate Janus kuyasidumisa ukuthi sizwe amagama anjalo ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayofika khona ngoba imali esezibizelwa ezibhedlela zethu ziyesaleka. Kanti yena sesiyabalatha eChina njani bona besithi thina nxa sigula kasilatshe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kaphendule iChina kayimpenduli sabuyekayo ahambe ebhareni atandengathi kanti nibalekela.
Ye, sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko naleyo yokubana uthi wenga usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kukhululekani ubalekelelani izibhedlela zakhe lezi azivusayo yini. Angithi bathi khona vele sithina ukuthi sizalatshwa asoze sithi ngani sithina isibhedlela kulalito. Ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesikele ukuthi yelatshwe eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha? Angithi bathi kurayithi ekhaya so uzibalekelelani izibhedlela zonezi? Kaphenduka kuyezolatshwa ekhaya njengathi.